Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kubhubhe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abalikhulu lambili bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Igqwetha lami sengikhulume lalo lalo limelele ukuthi amapholisa lawo omabili ephenduke kimi andubana ke sizabona ukuthi yikwini okuyakwenza kahle.
Ukubotshwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF abagoqela amalunga eMDC Alliance kuyaqhubeka.
I'm a proud Democrat and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America.
Ozancintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla eliphikisayo lamademocrats umnumzana Joe Biden useyamukele umlando ngokusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Yedwa obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo okukhuphule inani lasebefile laya kukhulu elilamajumi amahlanu lanye 151. Obhubhileyo lo ngowemaswingo njalo uba ngowesibili ukubulawa yi-coronavirus kulesi sabelo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo njalo balikhulu lambili 102. Lokhu kukhuphule inani lasebebanjwe icoronavirus kuleli laya ku 5745. Inani lasebephephile likhwelile lalo laya phezu kwenkulungwane ezine 4525 ngemva kokuphola kwabangamatshumi ayisishiyagalombili lantathu 83. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngenani lasebebanjwe lomkhuhlane lasebefile lilandelwa ngelakobulawayo. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 26,664 njalo wahlasela abangu 1,148,849. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 22,822,000 njalo wabulala abangu 796,000. Ukubotshwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF abagoqela amalunga eMDC Alliance labenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kuyaqhubeka. Omunye wabadingwa ngamapholisa ngumeli wePinga North edale lePhalamende olilunga leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Spanda. Uspanda uthi utshayelwe ucingo ebizwa ngamapholisa kobulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkili lakuhyper amamaski ayelotshe ukuthi ibandla leZANU-PF kumele lisuke embusweni kumbe ZANU-PF must go. Amanye amalunga eMDC abikwa edingwa ngamapholisa agoqela umnumzana Job Skala, lanxa nje amapholisa ebikwa etshele amagqwetha akhe ukuthi akamdingi. Umnumzana Spanda uthi utshayele isikhulumeli samapolisa ucingo umnumzana Ponyati embuza ukuthi kulicala na ukupha umuntu imaski ebhalwe ukuthi ZANU-PF masko ukuze ahambe emapoliseni eseleqiniso lokuthi ngempela wadala icala. Kodwa uSpanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uNyati wathembisa ukumfonela le mpendulo kodwa uthi ulokhu elindile.
Ngithole ucingo okade luvela efonini yakobulawayo eTel 1 lezi foni lezi esizijayeleza kudala ezingaso ma cellphone ibivela kunamba ethena 0292264232 njalo kuphume ilizwi lomuntu wesilisa osekhulile ozithe yena uzibeke wazithi ungu detective assistant inspector Moyo owe-CID law and order yakobulawayo wesithi yena uyangxusa ukuthi khona ngiye kuma interview wasesithi yena kumayelana ngelanga lapho enganika khona abantwana kungasikho ukuthi laba bantu esikhuluma ngabo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-18 hayi ngezisebenzi zakwa-TM. So uthena ungikhumbuza ngelanga lapho enganika khona abantwana abasanitizer ama-customers kwa-TM lapho engabanika khona ama-face masks. So ngase ngimbuza ke ngoba ngihle ngakhumbula ngase ngimbuza ukuthi utsho yini isikhathi lapho khona kwasuka khona kwaba lesisebenzi sakwa-TM hyper esabuka i-mask yami engangigqokile yayibhalwe ukuthi khona hashtag ZANU-PF must go. Wasesithi yena ucela laye ukuthi ngimnike one mask. Wasesithi ke umpolisa ye utsho leyo incident. Ngase ngimbuza ke ukuthi khona ngambe kulicala na ukuthi mina nxa umuntu engicelile into engilayo njalo ngase ngimnika lento kulicala na wathi yena akekho ukuthi engene kwi-interrogation ebuzwa yimi. Ngase ngimcasisela ke ukuthi mina ngiyafisa ukuthi lami ngizwisise ama full and sufficient details of ukuthi okuyikho engulanda yokuye emapoliseni kuyini. Wasesithi leso yiso isizathu esokuthi sibe le interview naleyo anxusela yona.
Sikhuluma nje kuyini osakulindele ukuthi uyeziveza khona ngale mapolisi.
Ngikhuluma kanje amapolisa omabili u-detective assistant inspector Umoyo owe-CID law and order kobulawayo kanye lo sikhulumeli samapolisa u-assistant commissioner uNyathi uPaul bobabili kabakaphenduki kimi okuthi ukuthi okwakhathesi hayi ngisamelele bona ukuthi ngizwe ukuthi khona bathini. Igqwetha lami sengikhulume lalo lalo limelele ukuthi amapolisa lawo omabili ephenduke kimi andubana ke sizabona ukuthi yikwini kuyakwenza kahle.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli wePinga North edale lePhalamende ulilunga leMDC Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Ukuzingelwa kwalabo abachothoza umbuso weZANU-PF kuza ngesikhathi inhlanganiso zenkolo lezamalungelo ezigoqela iHuman Rights Watch, iUnited Nations, African Union, iZimbabwe Catholic Bishops Conference kanye lezinye zisithi uhulumende weZimbabwe kumele achiyane lokwephula amalungelo kaZulu. Ele South Africa lalo libikwa lilakho ukuthumela njalo iqula lalo eHarare ukuyahlangana labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani. Iqula leli beliseHarare kumaviki asanda kwedlula lapho elihlangane khona lomongameli Emmerson Mnangagwa. Yena obikwa walitshela ukuthi kumele liziphendukele lingahlangananga labamabandla aphikisayo ngoba esithi akulahlupho eZimbabwe. Seqoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
Nxa sibona abantu basemasontweni bekhuluma ukuthi kulenkinga, kumele silalele. Ngibona lomhlaba wonke ulalele manje. Umhlaba wonke amehlo avulekile akhangele ngakhona leZimbabwe ukuthi ngoba kulenkinga ezinkulu. And impendulo yezanu PF emachurchini ayithabisi bantu abaphandle, ayithabisi izizalwane zeZimbabwe, ukutshengisa ukuthi hatshi kulenkinga. Ngibona iSouth Africa kungangcono ingenele ngokuphangisa iqula leli leSouth Africa sokumele libuyele liyekhuluma lalabo elingakhulumanga labo ukuze iZimbabwe iyenelise ukuthola isolution yalokho okwenzakalayo.
Inhlanganiso zamalungelo lezabafundisi lozulu jikelele abantu abanengi bathi kumele kube lokukhulumisana eZimbabwe. Kodwa uhulumende uthi zikhona inkulumo ezenziwayo phansi komanyano wePollard.
Ukuthi abantu bayikhulumela kuPollard kuyahlupha ngoba iPollard yinto ekahulumende or yinto yezanu PF. Inkinga yeZimbabwe ukuthi ilegitimacy yezanu PF ilegitimacy kaMnangagwa yona yiyo ehluphayo. And enye inkinga ebakhona ukuthi ukukhuluma lezanu PF, izanu PF ngubani or izanu PF yini, liqembu elinjani, sibunjwe sinjani. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi ibutho iZimbabwe National Army is heavily invested kupolitiki zeZimbabwe kuzomba ngazo. So nxa kukhulunywa sokumele kukhulunywe lama-members awe-opposition, kukhulunywe lama-civic organization, kukhulunywe lama-church, bese kukhulunywa labebutho. Ngaphandle nxa zingathi zanu PF lebutho yinto eyi-one, yebo singavuma. So inkinga yeZimbabwe sabona ukuthi inkinga enkulu ukuthi akukho lulu ukuthi sikhombe ukuthi ngubani lobani lobani okumele banzise okumele kukhulunywe labo. Okusho ukuthi kumele ukuthi abeSouth Africa labo bazi ukuthi lapho abangena khona or nxa sebengenele eZimbabwe bazoqala ngaphi, bagcine ngaphi, bazofaka ubani, bakhiphe ubani. Konke lokhu kumele kulukhuze, kumele kukhanye and kumele bakwazi into abayenzayo.
Ngokubona kwakho Mpofu, lungalungisiswa njani udaba leZimbabwe?
Inkinga yeZimbabwe mina ngokubona kwami kumele sibe ne-transitional authority or i-GNU, but i-GNU engasuye ama-political parties yodwa, ngoba kumele sifake labantu abaqakathekileyo kuma-positions aqakathekileyo kuhulumeni. Not abantu sibafake ukuthi ngoba baphuma ku-political party le lale lale. Kumele sibe labantu abalolwazi, ama-technocrats angekho affiliated lama-political parties ukuze ezoncedisa ku-transitional authority lapha. Ngoba indlela okuyokhona singayenza i-GNU eyama-political parties kuphela. Sizaba lezinkinga ezifanayo esaba lazo ne-GNU ye-MDC leZANU-PF.
Umnumzana Shepherd Mpofu ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwele-South Africa. Baze bafika abahlanu abeZimbabwe abasuke izolo ekuseni edolobheni leJohannesburg ngenyawo besiya edolobheni lePretoria kwele South Africa ukuya kwethula isicelo sokuthi uMongameli Cyril Ramaphosa angenele kudaba lweZimbabwe. Abahlanu laba bahambe umango ongamakhilomitha angamachumi ayisithupha bafika inyawo sezivuvukile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wabo uMnumzana Trustee Ndlovu ngesikhathi befika phandle kwamahofisi kaRamaphosa izolo ebusuku.
Istruggle lesi sinzima, sithwalise abantu ekhaya kunzima. Besifuna futhi ukuthi abantu abafana ne-intatheli basithathe serious phela. Ngokwezivele sagqibela nje angikholwa ukuthi wena izosithatha serious nani. Angikholwa ukuthi indaba yethu beizosifika la ifike khona namhlanje.
Manje injongo yokuhamba ngenyawo yona ingeyani, njengoba siyazi ukuthi nga beligibele belizafika lifaka izikhalazo zenu. Ungasichazisela nje ngamafitshane ukuthi kanti vele okubangele ukuthi lihambe ngenyawo kuyini kahle kahle? imali.
It's a cause. So for this just cause, sinake sibona ukuthi kwakufanele ukuthi sihambe ngama inyawo kanje, sivuvuke kanje, sitshengisele phela ukuthi abantu basekhaya bathwele nzima. Every day bahamba bayogayisa impupu, bahamba ama 20 kilometers. Baya esibhedlela bahamba ama 10-20 kilometers.
Umnumzana Trust Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Pretoria. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze abongi abaphakathi kokukhalala umsebenzi ukuthi babuyele emsebenzini. Iphepha ndaba linye lithi njalo umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo usekweze amaphepha emthethwandaba ezivikela phezu kwesinqumo sikahulumende esokuguqula amabizo ezitalada zakoBulawayo esiphikiswe nguZulu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela kuStudio 7 uMandlovu osenkayi uHot 25. Ngilesicelo la njengomzali lesikolo sethize labo ehlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu lezihlobo zethu ezikudiaspora. Isikolo kasilamanzi njengabazali siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo abalamanzi, amatichara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhorwe amanzi ezwe lawo. Ngingumama usemzwaphansi umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso. Njalo ngithanda ukulitshela khona abantwana benze kuhle kakhulu imathebelelendi nodiyonkinkayi isikolo sibe ngunumber 1. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasichaza.
Kalibonani basakazi kuStudio 7 olibingelela uMkhathibedi Mkhwebu uSpeaker wenhlanganiso yeBeula Community kuWard 5 eBeula Klinika eMatopo South eMathebeleland. Ibantu bakithi sithanda ukunxusa abantu bonke aba-under Beula Klinika kuWard 5 ukuthi sicela izandla siphakameni ngobuningi bethu sithuthukiseni isigaba sakithi, sibuye sivikele umphakathi wakithi ngama-donation, sibuye sithuthukise le klinika yakithi eBeula Clinic. Sicela izandla uxhaso kakhulu. Silamanombolo esingawasebenzisa masifuna ulwazi mayelana ngeBeula Community. Silamanombolo kababa uChairman uMphathisi Ndlovu 062 622 4410. Mawufuna ukwazi ngolwazi lweBeula Klinika silomama uAnastasia Maphosa inombolo yakhe ithi 0747426772. Mawufuna ukuxhumana loSpeaker uKathbeth Mkhwebu 0712 18760. Le page leFacebook silalo kuBeula Community. Lama group ama WhatsApp sinawo, uyathola ulwazi ngakho konke. Sibuye le account yeBeula sinayo. Siyacela phakathi wakithi usizo siyethuthukisa isigaba sigaba sakithi sisemuva kakhulu ngento eziningi. Siyanxusa sitha siphakameni ngokuningi bethu sithuthukiseni isigaba.
Linjani bahleli be-Studio 7? Endabeni ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus, khona kubuhlungu ngoba abantu bayafosteleka ukuthi bephume phandle besiyadinga ukuya ethunjini, ngoba nakuthi umuntu ahlale endlini hlezi ekhangela abantwana, abantwana bekhala, bazwisisi phela abantwana ukuthi kwenzakalayo, bekhala ngendlala, uyafosteleka ukuthi aphume ahambe ayedinga ukuya ethunjini. Esekuzindaba yokuthi amalungelo abantu awahlonitshwa elizweni, lokho kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe vele angeke vele amhlonipha umuntu. Khangela kathesi umshanga uthethise uBishop Ndlovu. Emthethisa kuyukuthi khona leyo ncwadi abayibhalileyo kayibhalanga enguNdlovu iphume emzini wakhe, kodwa eyibhale ngaboBishop bonke besona into eyenzakalayo elizweni, kodwa wakhetha yena ethi khona yena njengoba vele ezazi ukuthi onkhona uphuma kumaminority. Mina bese ngiyakujabulela futhi khona lokho ukuthi khona hayi uyasinceda vele thina as abethwakazi asibo maZimbabweans. Laphana siyarojwa nje ukuthi uthwe singamaZimbabweans, kukhona abakufunayo kithi elizweni lethu labethwakazi. So kuyakhanya nje, kuyacaca ukuthi hayi thina akusamelanga vele sizibandakanye into ezenzakala eZimbabwe. Thina sokumele ukuthi sifokase ekutheni siqala njani impilo yethu ezabethwakazi, all alone singelabo thina labo abantu beZimbabwe, ngoba hayi bakhohlakele kakhulu.
Sasakazi be-Studio 7, mina nginguNathalenti yeNkayi kosikhobokhobo eMkarati. Ngithi mina umbuso kaMnankagwa lo mgabe uyafanana ngokubona kwami, njalo kakho zawuguqula ngoba laba bantu vele bona iqiniso abalalo. Ngaze ube ne-election vele abawini, kodwa kuyala kuthiwa bawinile ngoba bayantshontsha amavoti. So vele umbuso wabo uyafanana, kusiya ngani, ngani bayayekelwa nje. UNkulunkulu ukhona ukubajezisa lezaniphefu yabo. UNkulunkulu ukhona ukuyiqeda izaniphefu le esazalelwa kiyo lakathesi lokhu ikhona. UNkulunkulu uzasilungisela yena. Mbani oyekwazi ukuthi umgabe ngaphuma esihlalweni? UNkulunkulu uzakulungisa isithothi sezani lesi. Asisinikeleni kuNkulunkulu. Kathesi siyalamba, akulakudla izulalini, banika amabele ukukhethana bona awezani. Konke asikunikeleni kuNkulunkulu. Ukubusa kwabo lokhu uNkulunkulu nguye ozasikhiphela izani. Igama elithi zani ile singalifuniyo futhi.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owake waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump weMelika umnumzana Steve Bannon ubotshiwe wamiswa enkantolo izolo kanye labanye abasolwa abathathu besetheswa icala lokuntshontsha inkulungwane zamadola emali ababeyicele kuZulu besithi ngeyokwakha umduli ohlukanisa ele Melika lele Mexico. UBannon ulilandule icala la wakhululwa nge $5 million yesibambiso ibail. Umanyano wamazwe angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika o-ECOWAS uthi usuthumela iqula kwelemali ukuyaphikisa ukugenqulwa kukahulumende walelo lizwe libutho. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umnumzana Joe Biden wamukele ngokusemthethweni umlando awuphiwe libandla lakhe lama-Democrats ukuthi ancintise elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. UBiden wenze lokhu ekugqitshweni komhlangano webandla lakhe omkhulu owe-National Convention. UGibbs Dube usipha lolu daba.
UBiden uthi uzamela abantu bonke kwele Melika athi okwenziwa ngumongameli Donald Trump athi udonsa nzima emsebenzini wakhe. Ucela abantu ukuthi bamvotele kukhetho lolu ukwenzela ukuthi alungise wonke okuningi athi sokwabhidlizwa nguTrump.
For much too long, too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Okulesikhathi esithi abantu bezondile, abantu bathithibele, abantu bahlukene. Ngiyalithembisa khona manje ukuthi lingangikhetha, ngizasebenza gadalala ukuthi sibe ngabantu abazwayo, hathi abantu abalwayo. Ngizaba isibani sokukhanya, hathi esomnyama. Sokuyisikhathi sokuthi sonke sibambisane, sisebenze ndawonye. Nxa singabambana, sizaphumelela. Ngizalisebenzela. Ngiyamukela elingethe sekhona ukuba ngumongameli wakwele Melika.
I accept this nomination for President of the United States of America.
Omunye wababukele uBiden esithula umbiko wakhe unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uBiden ukhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo.
Sizwile uPresident, former President Obama esithi uTrump ngumuntu ongene eWhite House kodwa akazange afune ukufunda umsebenzi wobupresident. Uloko efuna ukubusa ilizwe ngani kuthiwa ubusa amabhizinisi akhe etsotsa. Kathesi nje namhla sikhuluma akula muntu owakwaba khona embusweni upresident we-America olabasekile bakababotha njengabakaTrump. Namhlanje kulabantu abangu-73 abakade bengabakhokheli abezimpilani besebenza lama presidents akudala abaphume besithi bona uTrump kabamseki.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Moyo ohlala kwele Canada.
Ngempela wonke umuntu ukhangelele ukuthi ama-Democrats azakwenza kuhle kakhulu ngoNovemba. Njengoba uJoe Biden engumuntu othandekayo.
Umnumzana Gary Twala Jackson ohlala eTexas uthi uTrump ulakho ukunqoba kukhetho lolu.
UBiden ulala ithuba lokuthi anqobe. Kodwa njengokuqala futhi singavuka sesibona umnumzana uTrump esenqobile futhi ngoba ngakhangela i-business community kakhulu. UTrump ngathi uyayilwela and benefited much xa sikhangela ngokwenzakalayo. So singamangala uBiden ebona ngathi uzawina ukuthi nxa sekuvotwa laphana sivuke sesinye namile sekuyise yonye futhi noTrump.
Kodwa uTrump uthi uBiden enganqoba nxa ibandla lama-Democrats lingaqilibezela kukhetho oluzayo. Uthi ozancintisa isekela uBiden unkosikazi Kamala Harris kazi lutho kwezombusazwe njengoBiden.
I can't tell you what she's voting for. I don't think she knows what. I think Joe knows even less than she does. But I was only surprised at the pick. A lot of people were saying that might be the pick. I was more surprised than anything else because
kuyamangalisa ukuthi uJoe Biden wakhetha umama lo ukuthi amncedise uncintisa kukhetho. Engaba ngconywana kulo Biden obona ntuthu.
She did so poorly. Many people did much better than her in the primaries. She did very poorly in the primaries.
UTrump ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma emhlanganweni webandla lama-Republicans we-Republican National Convention ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngoGibbs Dube.
This is our moment. This is our mission. May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight. As love and hope and light join in the battle for the soul of the nation. And this is a battle we will win and we'll do it together. I promise you. Thank you and may God bless you and may God protect our troops.
Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abalikhulu lambili 102 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Ukubotshwa mahlayana kwabantu abasola umbuso we-ZANU-PF abagoqela amalunga e-MDC Alliance kuyaqhubeka. Oza ncintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla eliphikisayo lamademocrats umnumzana Joe Biden wamukelela umlando ngokusemthethweni izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ongontungamilinkomo.